Lesi sikwayiso siza ngesikhathi umphathi ntambo wokulondolozwa kwemvelo kuguquka komkhathi nezokwethekelelwa kwelizwe esanda kwethula isaziso kugwalondaba lukahulumende olwe-government gazette sokulimukisa uzulu ngengozi zokuqhamuka kwale imililo evame ukwenzakala ngalesi sikhathi abalimi sebelungiselela amasimu ngesikhathi sokulima salo nyaka. Obona ngezokukhulumisana lozulu enhlanganisweni ye-EMA unkosikazi Amukela Sidange ulandisa kabanzi ngesimo ilizwe libhekane laso kwezodubo lwemililo lonyaka ethiwa yi-fire prediction.
Ilizwe lisesimeni esingaphakathi naphakathi, mediums siyaphezudlwana ku-high, kuse kusiba nje lendawo ezinlutshwane ezikhanya zisebungozini kakhulu, ikakhulu nxa sisikhangela ukuthi iziphi lezi ndawo ezingani zisebungozini bokuthi zihlaselwe imililo yendle. Zindawo ezigoqela zonke izigaba zeMashonaland kuzobamba iManicaland kanye leMathebeleland North, indawanyana nje ezisamathebeleland North.
Ulandisa njalo ngezehlakalo langengozi yalomlilo oqhamuka ungalumathiswanga muntu elizweni kusukela lapho kwabekwa leso simemezelo nguhulumende sesikhathi somlilo kusukela mhlaka 31 Ntulikazi kusiyafika mhlaka 18 kuyonale inyanga kaNcwabakazi i-reporting period.
Kukhanya ilizwe selilahlekelwe ngamahekitha adlula i-191,355 hectares, kuyikuthi imililo eyona eseyabonakalayo ibe yi-747. Kodwa nxa sesiqathanisa lesikhathi sinye ngomnyaka ophelileyo kungani kulobuneno ngoba buzakhanya kuyikuthi kube lokwehla nxa sesikhangela umhlaba otshiswe ngumlilo kwehle ngesibanga esi-66.5%. Kuzokuthi yona imililo ebaliweyo iyehlile nje kambijana ngelibanga eli-51.8%.
Lanxa esithi kutshengisa kunganeno lonyaka edabeni lwemililo elizweni ma kuqathaniswa lesikhathi sinye nyakenye, unkosikazi Sidange uxwayisa uzulu kuba makangayekethisi kwezokulondoloza amagusu kulimililo.
Silahlekelwe ngubaba endaweni yeZwimba eMashonaland West, kwathi ngamaviki njalo edlulileko salahlekelwa zindawo zokwethekelela lezokuhlala eGweru kanye le-Plumtree. Yebo zulu, asinazeleleni ukuthi lesi sikhathi silokhe sisibi kakhulu ngoba kuvungama umoya omkhulu phandle.
Umnumzana Siganeko Udlalose ngumlimi wembuzi lenkukhu osebenzela esesiqintini selupane esigabeni seMathebeleland North ulandisa ngohlupho abake bahlangane lalo njengabafuyi ngalesi sikhathi sokoma lapho imililo evame ukudala umonakalo.
Kuyathi umuntu ehamba ngemota yakhe nje emgwaqweni omkhulu abe sebhema igwayi ajike ngewindi, isitompi sakhe sogwayi sibe sesitshisa iganga lonke okumele lube ngamadlelo ezifuyo. Abanye futhi abalimi balomkhubo wokuthi uma bevula insimu zabo ngalesi sikhathi sokuvula amasimu bayatshisa amabibi. Umuntu uma esetshisa amabibi awatshise emini, kanti ke ngalesi sikhathi uma ilanga selitshisa ungatshisa amabibi emini kuba nzima ukuthi umlilo lo ulawule.
Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumezi Sigama.